Isithindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu sokubangele ukuthi intengo yempahla ezitolo iqhubeke iqonga. Emkambo wemali osemthethweni, idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamatshumi amabili, i-1:120. Kuthi emkambo wensitha, idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amabili. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi okunye okungaba kubangela ukuthi isisindo semali yeZimbabwe sehle yikuthi uhulumende uhlezi ebambe ngamandla uZulu ukuthi asebenzise idola leZimbabwe kuphela.
Kaningi intengo yemali, ukusinda kwentengo yemali kuqondane lokuthi uZulu imali yakhona uyithanda kanjani. Sokusithi inkulumo zikahulumende ezokuthi imali yalapha eZimbabwe amazimdola yiyo imali iyabe igcina sisetshenziswa, yenza ukuthi abantu babe lokwesaba lokwethuka ukuthi imali yakhona izaphenduka isetshenziswa, kufaka kube lomthetho wokuthi imali yangaphandle ayisasetshenziswa. Yikho kwenza ukuthi intengo yemali isisindo semali yalapha sibelokhu sisehla, ngoba inkulumo zikahulumende ukuthi uza force amaZimbabwe kwenza uZulu ukuthi asebenzise imali yalapha, lalokho ukuthi vele imicabango kaZulu esithi khona ngesikhiwa ama-perceptions the confidence, nxa kusehla intengo yemali layo iyabelokhu isehla, ngoba siyazi ukuthi vele yona kayisetshenziswa kakhulu. Abantu abaningi bazama ukudinga imali yangaphandle eyalapha eZimbabwe, imali iyabe singasela sindo ngoba abantu kabasayithandi, yikho ivame ukuthi ibisehla.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi okunye ukwenza ezomnotho zingahambi kuhle inkohlakalo, i-corruption.
I-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa. Kubangelwa kakhulu yi-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke kuzaphile kuzasurvive, sokumele ukuthi abe lenye indlela ayenza ngayo imali eseceleni angayisiyo msebenzi ayawusebenzayo. Yikho-ke uzathola ukuthi kumbe ngamapholisi emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo awuthengi lutho. Yikho-ke baphila ngemali zona lezo-ke abazithatha emgwaqweni. Yikho kuba ngcono-ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila-ke ngeholo lakhe lelele lama-RTGS kanti emgwaqweni bathola i-hard currency. So indaba lezi-ke eze-corruption-ke eZimbabwe hhayi aziyehli-ke, ziyaphambili. Kubangelwa kakhulu-ke ngumikhonomo welizwe ukuthi-ke abantu bayasebenza kodwa imali abayiholayo ayithengi lutho. Umuntu angasebenza ahole, sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali, imali eyethengayo-ke dola leMelika kumbe amarandi. Yikho-ke hhayi ukuthi-ke indaba ze-corruption zehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi. Umu-economy yomele ulunge, abantu benelise ukuthi bahole izimali ezithengayo, impilo ibe ngcono, ezizayehlisa-ke izinga-ke le-corruption leli selibona seliqanse kakhulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Evidlela Ncube uthi okunye okungaba bangela ukuthi isisindo semali yeZimbabwe sehle yikuthi ezombusazwe azilungiswanga kuhle.
Amandla emali, isisindo semali kasingokuthi uhulumende ufuna ukuthi ayifake ngathi, akusebenzi kanjalo. Amandla emali iwazuza ekutheni abantu bosomabhizinisi bayithemba okungakanani, okuthiwa yi-market confidence. Okwesibili, amandla emali avela ekuthini umnotho welizwe uqine okungakanani. Ngekube le mali eqinileyo umkhonomo ungaqinanga, kulula nje khona lo. Nxa ufuna ukuthi uqinise imali uyaqinisa ezenotho. EZimbabwe ezenotho zibulawa yipolitiki, kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala, ziqonde zibe yileziyana eziza kwenza ukuthi abantu abalemali abangaphandle bayilethe elizweni, okuza kwenza ukuthi i-industry isebenze ithengisele ngaphandle, kube i-foreign currency, okuzaletha ama-tourist izivakashi zize zibuye le mali yangaphandle. Kunengi okufanele kwenziwe, kanti kokukhulu ipolitiki ibe yiliyana ehlalisekileyo ethembakeleyo ukuthi avotelweyo uzawazuza amandla ombuso hayi ukuthi avotelwe athanga wina abanye bale zonke lezo zinto zingalunga amandla emali abakhona okwenza kungalungi konke lokho amandla angabi khona yikuthi izinto zonke lezo kazilungayo
uhulumende uyala isicelo sengcwethi kwezenotho sokuthi ilizwe lisebenzise idola lemelika njengokwakhe kwenzakala ngesikhathi sikahulumende womanyano kodwa yena uhulumende uyafunga egomela esithi asoze avumele lokhu kwenzakale.